Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 28 Mabasa 2021 uKratsetis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yabona lapha lapha ile time bomb eyenzakalayo la. Kama kulama window sesilandi winter and bekuyizulu belisina so abantu obviously benethelwa izulu. I right to shelter even though in front to abantwaneni. But kodwa still abadala laba bayafuna ukuhlala kuhle ngoba lapha sondayo ukuhlala.
Izakhamizi zika-Ward 6 wobulawayo esidojiwe flats lamhlanje zibe lethuba lokuveza indlela enzima eziphila ngayo kuqulala benhlanganiso ye-United Nations elisekwethekeleleni kulelo dolobho.
Umthetho kawusetshenziswa njengomthetho ngendlela okumele yenzakale ngayo. Yikho-ke siyathola abantu bevotshwa behanjiswa-ke emergency court bafika bancitshwa ibheyili khona ngale bavalelwe kwamaviki okwezinyanga ezithile bencitshwa ibheyili umuntu aza aplayele e-high court.
Imithethondaba yeZimbabwe isolwa ngokwethula izinqumo ezingazuzisekiyo. Umongameli Joseph Biden welemelika namhlanje ukhangelelwe ukukhuluma lamalunga amadale awephalamende elizweni lakhe okwakuqala ngemva kwenyanga ezintathu ethethe intambo zombuso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana izolo i-COVID-19 ibulele abantu abahlanu. Ukukhuphule inani lasebekhulelwe yilo mkhuhlane eZimbabwe kwabedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1565. Iyincwadi zezempilakahle zikhuthaza uzulu ukubana aqhubeke ezivikela ekuthelelweni i-COVID-19 lanxa nje inani lababanjwa beligciwane leli selisehla. So kukhuphuka inani lasebehlatshiwe ijekiseni yokuzivikela kulo mkhuhlane ele-vaccine. Kunje sokuhlatshwa abantu abazinkulungwane ezingamakhulu phose amane 370,676. Abahlolwe batholakala beligciwane leli lokhu laqhamukayo eZimbabwe enyakenye sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane 38,164. Okulinani eligoqela inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu lanhlanu 35,480 labagule basila kulomkhuhlane. Izakhamizi zika-Ward 6 kobulawayo esidojiwe flats lamhlanje zibe lethuba lokuveza kuqula labameli benhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eze-United Nations elisekwethekeleleni kulolu dolobho indlela enzima eziphila ngayo zingatholi usizo kukhansili lakuhulumende. U-Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba ekobulawayo.
Malunga equla labameli benhlangothi ezichiyeneyo zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eze-United Nations ezigoqela i-World Food Program asekwethekeleni kobulawayo okwensuku ezintathu ezohlola ukuqhubeka kwenhlelo zalezinhlangothi kuleli dolobho ngelanga lesibili lalolu hambo kulapho leli qula elenelise ukwethekelela ku-Ward 6 esidojiwe flats lapho elifice umumo ungamuhle. Unkosikazi Ntombi kayisenyathi isakhamuzi sesidojiwe flats uchasisa ngababhekane lakho.
Lapho wakhathi singathi kunzima ngoba sikhethi ngo-2001 kwaqalisa ukukhutshwa abantu lapha behanjiswa emganwini uMillennium Houses and then abanye basala bakhupha iflat 1 layer 4 flat 2 the rest of flat 3 layer 4 flat 2 basala so sasikhalele ukuthi bazabuya labo bekhutshwa kodwa kusayenzakalanga. And then kuflat 1 khathesi bahlala ngama 2 families per house and kule overcrowding. Flat 2 khathesi bale problem yama gates from September last year abala ma gates so basebenzisa inkuni labo ukuthi kunzima njani ukuthi iflat liphike ngenkuni into ethe phakathi ngaba lezi zinto ezinjengabo TB. Kuflat 3 khathesi bakhala le simo samanzi ama pipes adabukile amasuwa adubukile lokhena so ungasibangela ukuthi ma ungukuthi singaba lomnyama kungena umuntu oyihano le covid isidojwe sonke siyaphalala
umeya wedolobho lakobulawayo uthi bazwile inhlupho zabantu ngakho ke bazazama ukulunyisa
well sizwile inkala ama complaints le lokhala kwabantu siza kugangela sikuhluzise sibone ukuthi kune singakwenza but njengoba sichilo ukuthi indawo le yesidotjiwe indawo vele ngasalungelanga ukuthi ihlale abantu abantu babekhijiwe kanje somganweni laseQuadru Park obuhlupha ukuthi xa sikhipha abantu kufanele le simo ese Burombo xa sikhipha abantu kuyabuya abanye abantu abasha bazohlala so kuthi ukuthi uhlupho lwankona azozoluphele ngaphandle kokuthi sakhe ezinye izindlu lezi sizidile
Ukhansila kaWard 6 kobulawayo umnumzana Thawanda Ruzive uthi isimo esisesidojiwe flats sibuhlungu
ubuhlungu and I'll tell you the problem silayo is i background silapha kathesi because economy yethu it's not working well isidojiwe community iphakathi kwe Belmont industrial hub right so the industry has completely collapsed okay wonke abahlali besidojiwe kwakumele basebenze lapha industrial area but okathesi akunamsebenzi
omela amalungelo oluntu esezimbabwe human rights association umnumzana musa moyo uthi okusesidojiwe yingozi enkulu njalo lelungelo labantu lokuhlala liyephulwa mgceke
yabona lapha le time bomb eyenzakalayo la ama kulama window sesilanda iwinter and bekuyizulu belisina so abantu obvese benethelwa lizulu i right to shelter even though in french to in front to abantwaneni but kodwa still abadala labafuna ukuhlala kuhle ngoba lapha sondayo ukuhlala kumele lapha bebanike indawo enhle behlale kuhle lapha abantu baningi kakhulu ikhulumende le local authority kumele bezame imizamo yonke ukuthi abantu laba behlaliswe kuhle lokhana kwesikhiwo kwe-british lokhana ukuthi kuthiwa babehlalisa ama one room hhayi akukho good for human habitation izinto lezi ezilayo
Uminister of State kobulawayo unkosikazi Judith Ncube uchaze ukuba ngempela isilinganiso sabantu abahlala esidojiwe flats lesimo esikhona manje asisihle.
Akunavunyelwa ukuthi umkakho ayehlala la wena ulomuzi ethulukothi ukuthi uvakatshe uzobona umkakho. Kwakumele kube ngumkakho kuphela. Bazazuza ithuba kuvakatshele ekhaya. Ungaphambanisa ubuye la wawekha umthetho omkhulu kakhulu. Kungakho ngemva kukazibuze kwanqebeka abantu babuya lamakhosikazi labantwana babo. Hence ipopulation ekukhulunywa ngubabumeya. Akubakho kancela esithi kwakumele bebe less than 200 but currently population stands at 400.
Omele iUnited Nations kuleli unkosikazi Maria Ribeiro uchaze ukuba bakobulawayo ukuzohlola inhlelo eziqhutshwa kuleli dolobho njalo bakhathazekile kakhulu ngabasakhulayo kanye lesimo sabahlali besidojiwe flats. Isidojiwe yakhwa ngomnyaka ka-1951 ilunyele ukuhlala izisebenzi ezingamakhulu amabili ezingelamuli kodwa khathesi kuhlala abantu abadlula amakhulu amane. Amandla kagetsi kuhlanganisa impompi ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo sekukudala. Izindlu phose zonke azisela amafasiteli njalo leminyango eminengi ifile kodwa abantu bahlala kunjalo. Abanye abantwana abahlala kule indawo babikwa bengenelisi khona ukuya esikolo ngoba bengela ncwadi zokuzalwa okuluhlupho oluqalisela ebazalini labo abangelazo lezo ncwadi zama birth certificate. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umthethwandaba waphezulu weHigh Court ulahlele khatshana icala eletheswa intethelezindaba uHopo Chumono elokusabalalisa amanga. Umahluli uJester Jarewa uthe idale likamanje elahlulela lolu daba laphosisa ngoba umthetho osetshenzisiweyo awusekho la kusisekelo sombuso welizwe owe-Criminal Law Codification and Reform Act. Uchingono ubesetheswa icala lokusabalalisa amanga ngakulobe enkundleni yekuxhumana eye-Twitter ukubana kule pholisa ebelichayela bulala usane lusemhlana kanina. Uchingono uvalelwe kwamalanga amashumi amabili encitshwa ithuba lokuhlawula isibambiso sepeya. Kolunye udaba olusemthethwandaba umkhokheli wohlangothi lwabasakhulayo we-MTC Alliance u-Obey Sithole obotshwe ngomvulo esetheswa icala lokubangela ubudlwangudlwangu i-criminal nuisance umiswe phambi kwedale lamhlanje. Kuthi ilunga lebandla le-PDP Mnumzana Benjamin Ruganda laye ubesemthethwandaba namhla ngodaba lokuxotshisa edale lephalamende amalunga we-MTC Alliance aye ku-PDP agoqela uMnumzana Dindayibithi labanye. Umthethwandaba ubeke eceleni isinqumo esasithethwe esokuxotshisa amalunga la ephalamende ngoba uRuganda ibikwa wayengasuye nobhala jikelele walelo bandla. Kodwa yena usephenduke edale esithi ulobufakazi bokuthi nguye unobhala we-PDP oqotho. UChris Gandhi uxoxele lolwela ilungelo likaZulu uMnumzana Edwin Ndlovu ngalolu daba.
EZimbabwe umthetho usetshenziswa esingathi kuhlukuluza abantu uhulumende abona ingane baphikisana laye. Umthetho usetshenziswa kuhlukuluza abamabandla aphikisayo kakhulu MTC Alliance. Umthetho usebenziswa kuhlukuluza ke abe civic society kumbe ke abentatheli zindaba. Umthetho kawusetshenziswa njengomthetho ngendlela okumele kuyenzakale ngayo. Yikho ke siyathola abantu bebotshwa behanjiswa ke e-magistrate court, bafika bancitshwa i-bail khona ngale bavalelwe kwamaviki okwezinyanga ezithile bencitshwa i-bail. Umuntu aza apply-ele e-high court lapho azaphiwa khona i-bail. Angaphiwa ke i-bail indaba yangkhona iyadonsa isikhathi umuntu lokho esiyaripota emapholiseni ehambe emthethwandaba. Ekugcineni bese kubonakala ukuthi kalacala sekhululwa. Kodwa kabe kwenzakele ukuthi umuntu lo ohlukuluziwe kakhulu kuthethwe isikhathi sakhe esiningi kakhulu, ube tortured kakhulu ngokubotshwa lokuvalelwa ke engelakukhululeka. Yikho ke yindlela ke iZANU-PF ke eyenza ngayo ke kuhlukuluze ke abantwana beZimbabwe. Kuyinto ke eyenzakalayo sesijale ukuyibona ukuthi umuntu uyabotshwa ke kodwa ekugcineni ke utholakale ke engelacala. Abaye bekwenza babe besazi ukuthi lowo muntu kalacala kodwa befuna ukumhlukuluza nje ukuthi ke abantu besabe kuphikisana lohulumende, abantu besabe kukhuluma izinto njengendlela ezizo zona, abantu besabe kukhuluma iqiniso, abantu besabe kulimela njalo iqiniso. Indlela ke izana uPF ke esingathi thini sebenzisa ngokungekho emthethweni ke amadale ke ezomthetho kakhulu magistrate court.
Manje ngezinye indlela singathi uhulumende uyabe esebenzisa na imithetho ukuhlukuluza abalembono ehlukenele yakhe.
Uhulumende ke usebenzisa ke umthetho ukuhlukuluza ke bona labathi baphikisana laye. Indlela yokubajezisa nje bengonanga bengelacala kuyinto eyenzakalayo ke kwele Zimbabwe naleyo kubotshwa abantu ke bengelacala bavalele bakuhlukuluze kwesikhathi esithile. Injongo yakhona enkulu ngeyokuthi abantu besabe bangasachothozi uhulumende, bangasaphikisi uhulumende lanxa bebona izinto zonakala uhulumende ke lamalunga ezanu-PF belokutshontsha okuthile umnotho welizwe, belokubulala umnotho welizwe. Abantu bathule besabe ukuthi bangavela bakhulume ke bazabotshwa ke bayevalelwa bajeziswa bahlale isikhathi eside. Ekugcineni lanxa lowo muntu etholakale ngelacala kodwa-ke sefana lo muntu opikileyo phela ejele ngoba nga uhlalile inyanga ezintathu, inyanga eziyisithupha uhlalile umnyaka wonke 2 years lokho kushisha emthethwandaba. Uvele ufana nalo muntu-ke osetshe wapika-ke ngoba-ke isikhathi sona lesi yabuhlukumezekile kakhulu. Yikho-ke abantu beZimbabwe-ke siphansi-ke kohulumende olocuka ukuthi-ke siyabotshwa abantu bahlale isikhathi eside kakhulu bekurimande, bahlale isikhathi eside kakhulu betshitshe emthethwandaba kodwa bengelacala. Ekugcineni-ke sokufana lokuthi-ke ngabantu asebebhikile ngoba babe behlukuluzekile bathatha isikhathi eside-ke betshitshe emthethwandaba kumbe bevalelwe kurimande.
UMnumzana Edwin Ndlovu ngolwela ilungelo likaZulu njalo iphatheke kwezombusazwe. Limuzwe exoxa lapho ecingweni loChris Gandhi weStudio 7 ekoBulawayo. Umongameli Joseph Biden welemelika namhlanje ukhangelelwe ukukhuluma lamalunga amadale omabili awephalamende yakhe athi ele House of Representatives lele Senate. ngokuphathelane lokwenzakala eMelika lasemhlabeni jikelele ongowakuqala ngemva kwenyanga ezintathu ethethe intambo zombuso. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Lokhu ngokuqala ukuba uBiden ekhulume edala leCongress selokhu wangena esikhundleni sikamongameli ngozibandlela lonyaka kulandela ukuzama ukuguqula impumela yokhetho ngwaye umongameli uMnumzana Donald Trump labalandeli bakhe abangena edale leli ngenkani kubalwa ama-electoral votes. Amapolisa, amasotsha labanye abakhangelane ngezomvikela bagcwele phandle laphakathi edale leli besenzela ukuvimba abalakho ukuzama ukwenza udlakela namhla kusihlwa. UNkosazana Jean Psaki, isikhulumeli sikamongameli, uthi uBiden ukhangelelwe ukukhuluma ngokuzimisela kwelizwe leMelika ekulondolezeni ukuthula lokunye emhlabeni onke jikelele, akwenzela abantu elizweni leli njalo lokuthi kumele abantu balwisane njani lomkhuhlane we-COVID-19. UMnumzana Busani Mbuso Ntini odabuka eZimbabwe ohlala kwelemelika uthi kunengi okuzakhulunywa nguBiden.
I-address le ifika esikhathini esenza i-milestone yakhe yamalanga angu-100 esehofisini. Uzathinta indaba ye-COVID-19, ama-achievements aseyenzile. Siyazi ukuthi kuthe kuphuma uTrump i-COVID-19 bekungala strategy, bekungala nto eyenzakalayo ekhanyayo. Kodwa siyazi ukuthi namhlanje more than half of ama-Americans asehlatshiwe injection.
Untini uthi uBiden ufisa ukuthi abantwana bafunde kungela nhlawulo emakolijini njalo labo somabhizinisi abalamankampani amakhulu bakhokhe imali ephezulu yomthelo we-tax.
Okunyaza kuthinta indaba yenotho ikakhulu i-stimulus package wayipha abantu enyangeni ezidlulileyo. Uzabahamba njalo ukuqakatheka kokuthi elemelika selibuyele kuma-family of nations. Ama-treaties amaningi uTrump wayesekhiphe khona elemelika uBiden usebuyele lapho. Okunyaza kuthinta uzathinta afuna ukwenza emalangeni mhlawumbe angu-100 abuyayo mba ngu-200 abuyayo. Lokhu kuza-include i-American Families plan afuna uyifaka eyimali engange $1.1 trillion. Iplani leyi ethiwa i-American Families plan idinga ukuthi incedise ama-families ngezimali zokugcinwa kwabantwana okuthiwa i-child care. Njalo uzozama ukuthi ama-community colleges, ama-two-year colleges abe free. Njalo uzozama ukuthi amakhampani wonke ephe izisebenzi lokho kuthiwa i-family paid family leave.
UMnumzana Danny Moyo olandela ezombangazwe kule Amerika ulombono ofanayo. UMoyo ugcizelela esithi
kule bill eyafakwayo okuthiwa yi-Floyd, i-George Floyd bill, I think uzokhuluma ngayo azame ukuthi aphushe ama-members awe-parliament awe-congress ukuthi bavote ibhili le iphumelele. Ngikhangelele futhi njalo ukuthi uzokhuluma nge-infrastructure development ngoba ufake i-proposal ye-$2 trillion ukuthi kwenziwe i-infrastructure. Siyazi ukuthi ama-Republicans amanye azama ukuphikisana nayo indaba yakhona le besithi iyadura kakhulu, imali yakhona izovela ngaphi.
Kukhangelelwe ukuba uSenator Tim Scott okubandla lama-Republicans uzakwethula umbiko oqakathekileyo webandlaleli ekhuluma ngokuvezwe nguBiden kudala le-Congress. USkoti ulakho ukukhuluma ngodaba lomthelo we-tax ukubulawa kukaGeorge Floyd lipolisa elisanda kutholakala linamacala ambalwa lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forums khangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. le India lilokhe lisehluleka ukuchisa izidongo zabantu ababulawa umkhuhlane we-COVID-19 okulisiko labo lokubeka abashonileyo ngesikhathi inani lababhubha ngenxa yalo mkhuhlane lilokhe likhuphuka njalo uhulumende walelo lizwe esithi kufa abantu abedlula ikhulu 115 ngehola elilodwa. Abantu batshengisele edolobheni le-North Carolina izolo welemelika ngesikhathi amapholisa idingisisa ngokubhubha kukamnumzana Andrew Brown Jr. onsundu owafela ezandleni zamapholisa.
Izizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa sezincume umongameli Cyril Ramaphosa ngokuvuma ukumiswa phambi kwekomishini ecubungula ngezenkohlakalo. Ebuziswa ngenkohlakalo ebikwa yenziwa iziphathamandla zebandla lakhe lezikahulumende. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Ikomishini le esileminyaka emibili ihlolisisa imisebenzi yenkohlakalo, ukuntshontshwa kwemali kahulumende, ukuphana imisebenzi yenhlelo zikahulumende ngenhloso yenkohlakalo nokuchaphazwa kwemali yamankampani kahulumende, ibize umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi azochaza ukuthi ibandla lakhe le-ANC leziphathamandla zikahulumende wakhe bathinteka kangakanani kule inkohlakalo. Njengoba iningi labantu abathintekayo kunkohlakalo ehlolisiswa yile komishini kungamalungu ebandla elibusayo asebenza kuhulumende, amagqwetha ekomishini abefuna ukuba kwazi ukuthi bangena njani kuhulumende labo bantu njengoba bafakwa yiyo i-ANC ikuhulumende.
The ANC has over the course of several years.
Siyavuma ukuthi ikhona inkohlakalo kumalunga ethu la kuhulumende.
Within its own ranks and in other parts of society.
Ikomishini ibifuna ukwazi ukuthi yonke inkohlakalo yenzakala njani lokuthi yena njengenkokheli yaleli bandla elilamalunga enza lenkohlakalo uthatha amanyathelo bani ngalokho. Leli nyathelo likaRamaphosa lokuzehlisa alandele umthetho njalo avume ukuyaphendula imibuzo yale komishini selijayelwe ihlombe izalwane zeZimbabwe esithi yikho kanye okufanele kwenziwe zinkokheli zikahulumende eZimbabwe. Isikhulume senkosi kwamthokazi ubulelani lobhengula Khumalo, umnumzana Bonman Khumalo, uthi okwenziwe nguRamaphosa isifundo esihle kakhulu okumele silandelwe inkokheli yeZimbabwe.
Kuhle lokho ukuthi abakhokheli bazi ukuthi kulomthetho kumele uhlonitshwe yibo wonke umuntu ungakhathalekile ukuthi isikhundla sakhe isiphi. So siyabonga lokho esikubona kusenzeke South Africa ukuthi lo president impela uyabizwa izondo commission ukuthi aze buzo imibuzo ukuthi kanti iANC ibisenze njani lezi zinto bezisonakala ibikhangele ngapi.
Esenye njalo isalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi yinto okufanele ifundwe ngezinye inkokheli ukuthi layo kumele ilandele umthetho.
Ngicabanga ukuthi mhlambe kithi isifundo singasifunda eZimbabwe ukuthi lakhona asikophe le nto ukuthi hayi mawungaba usolakala unguminister ungukhansila kumbe ngubani ezilo ongumholi wa an institution eZimbabwe lakhona uma kuthiwa kulezi nsolo ukuthi hayi vela inkantolo ungasuke usuvimba izinkantolo usucapture izinkantolo ukuthi hayi yonke into eyenzakala phana kumele ukuthi kulalelwe ilizwi lakho. So le nto mpela ngicabanga ukuthi ingasiza kakhulu futhi singabona iZimbabwe iqhubeka ngempumelelo esiya phambili ngoba uyabe ngekho undlovu kayiphikiswa.
Umnumzana Jonathan Mbedzi uthi lokhu kuyayifundisa iZimbabwe ukuthi nxa inkokheli zisetheswa amacala kufanele ziphe impendulo obala ilizwe lonke libukele lizizwela njalo zemukele ukubuzwa imibuzo ejulileyo haji eyokumbambatha.
Kuyabonisa for sure ukuthi upresident akekho phezu komthetho noma any minister, but amazwe izwe nelifana seZimbabwe kunabanye abantu angani baphezu komthetho ukuthi vele noma inquiry yakhona ingaba khona kuyabe kungenalutho oluvelayo kuyo. Lokhu kubonisa mpela ukuthi the president can be taken to inquire.
Kukhangele lokuthi uMongameli Ramaphosa abuyele kule komishini kusasa bese kusithi ngenyanga ezayo aphinde abuyele njalo esesiyaphendula imibuzo ngensolo zenkohlakalo ezetheswa iziphathamandla zikahulumende. Melesulo 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Abasafundela ukuba ngababalisi asebekusibanga sokuba sendimeni yokufundisa abakuteaching practice
sebencome uhulumende ngenyathela alithetheyo lokuqhubeka ebapha imali yokusebenzisa ngesikhathi se-COVID-19 yamadola emelika angamashumi ayisikhombisa lanhlanu, US$75. Kodwa lokhu bekhonona ngeholo labo eliphansi kakhulu lelengezelelwe kancane lisuka kumadola eZimbabwe aphezu kwekhulu, RTGS $157, lisiya kumadola azinkulungwane eziphezu kwezishiyagalolunye, RTGS $9,049. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende wethule umbiko encwadini elotshelwe izisebenzi zikahulumende ngabogatsha olubona ngokubhadalwa kwendleko zikahulumende. Abasafundela umsebenzi laba bebeholiswa imali elingana ledola elilodwa lemelika lengxenye, $57, kunyanga ezisanda wedlula, okuyinto ebeyisolwa ngabaningi besithi kufana lokusebenza kungelambhadalo. Bathi njalo loba nje sebehola inkulungwane ezedlula kancane ezithoba munemunye, 9049 RTGS, ingcono kodwa lokhu iphansi kwaleyo ababehola ngomnyaka ka-2017 kusabusa umunye owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe yamadola alikhulu lengxenye, $150. Inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union PTUZ kumbiko ewukhiphe enkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter ithi imali izanceda ababalisi besifazana ukuthenga imfanelo zabo ezinjengesanitary wear, okufakazwa ngunobhala wale nhlanganiso umnumzana Takawafira Jowu.
Our greatest challenge with the government is that we have seen such
uhlupho ngohulumende ukuthi sesike saba lesikhathi lapho uhulumende athi wanika abantu imali. Sizawukholwa lokhu nxa uhulumende esefake imali le kubabalisi lapho.
Qhubeke sithi ababalisi bona bavele bafuna ukuholiswa ngedola lemelika.
This recent increase is now reality.
Nxa sokukhwezwe imali siyathaba njalo sithemba ukuba kuzanceda izifundi, themba bazayihola limali ngamadola awuyamelisa.
Lokhu kusekelwe ngomunye umbalisi unkosikazi Nobuhle Mlambo.
Dollars lay allowance, COVID allowance enikwa ababalisi lamasivu 70. Ngibone ngani i-government iphonga ucatsha ngomunwe nje ngokuthi ithi singezelele si-extendile i-$75 allowance, ngoba in actual fact aso $75 i-6,000 bond njalo futhi engena i-RTGS. So ngibone ngani kumele ukuthi vele ngabe kabayi-extendanga, ngabe bayayikhipha ukwenzela ukuthi banike i-government inike isebenzayo imali. So bacatsha behind i-$75 le ukuthi ingezelele i-6,000 kube ngani kumbe bayahola.
Ababalisi abaningi bathi lanxa belincuma inyathelo elithethwe nguhulumende okwamanje, kodwa isilinganiso sokwengeza leli holo sincane kakhulu njalo uthethe isikhathi eside ukuthi alengezelele. Bathi njalo uhulumende kumele azame ukungezelela iholo labo libe ngcono ukuze babe ledlabuzane lokufundisa abantwana ezikolo. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ufisa ukuba izisebenzi kahulumende ziphiwe iholo elesithunzi, kodwa kusuke kube le ngxaki ngoba idola lemelika elifunwa ngababalisi lingatholakali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ngehlukanje sihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Izakhamizi zika-Ward 6 wobulawayo esidotshiwe flats namhlanje zibe lethuba lokuveza indlela enzima eziphila ngayo, kuqula labenhlanganiso ye-United Nations elisekwethekeleleni kulelo dolobho. Imithethondaba yeZimbabwe isolwa ngokwethula izinqumo ezingazwisisekiyo. Umongameli Joseph Biden wele Melika lamhlanje ukhangelelwe ukukhuluma lamalunga amadala wephalamende elizweni lakhe owakuqala ngemva kwenyanga ezintathu ethethe intambo zombuso. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo, Track Sages Jeremiah. Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.